Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngibonge uJonga Kandemiri obesipha ke indaba ngolimi lwesishona. Lingali tshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlazi ku-23 Mbimbitho 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Kuthi lokho akusebenzi, kuza kwenza sicala ngokuthi ukuthi sizithathele isinto silobolane sithathele isidle inyama lamathakada, kuzaba kusongcono kakhulu ukuthi siyesayine izinkantolo.
Iningi lisele lidanile kulandela imbiko ethi imichado yabonke abachada ngomnyaka ka-2022 ayisebenzi ngoba kwasetshenziswa umthetho owesulwayo.
Esikubongelayo ukuthi uhambo lwabo lwabhadalwa ngokuthi babeshula amakhiwa lalapho abaningi bakhuphela khona lapho.
Ukuphawulwa kwelitshe lesikhumbuzo sempi yebhubhu elupane ngolwesine kuthiya abanye belokhu benguna ngokungenela kukahulumende kulumkhosi. Umongameli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin usefunge wagomela esithi abaphathise amalwa ecatsha angene egigini adubula abulala abantu abedlula ikhulu bazowukhomba olotshwala. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin usefunge wagomela esithi abaphathise amalwa ecatsha angene egigini adubula abulala abantu abedlula ikhulu bazawukhomba olotshwala. Amalwa ecatsha amane abotshiwe ngemva kokungena enkundleni yeCrocus City Hall eMoscow izolo ahaza inhlamvu egigini kade likhona. Lanxa eminye imbiko isithi izikliwi lezi ngamalunga enhlanganiso ye-ISIS, umongameli Putin kazange akuveze lokhu kodwa wathi nxa abantu laba bencediswe ngele Ukraine lalo liza kubona ukwabonwa ingidi.
The Voice of America, VOA.
Iningi lisele lidanile kulandela imbiko ethi imichado yabonke abachade ngomnyaka ka-2022 ayisebenzi ngoba kwasetshenziswa umthetho owesulwayo. Umthetho wemichado waguqulwa ngenyanga kaMpandula ngomnyaka ka-2022, kodwa izicenxe zemichado zaqhubeka zilotshwa umthetho owawungasasebenzi. Sixoxe lolwela ilungelo labesifazane unkosazana Victress Mathuthu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Yebo, kungabe abantu abanye beshada ngesintu, kodwa ngathi uthathe umchado usuhambise esikhiweni wayafika kuhulumende. Mase uthwaka ukho, uyabona ukuthi kuzophazamisa imishado eminingi. Lo kade eshadile, sekubona ukuthi hayi lokhu ushada kwami kade ngakuphamba, hayi ngangishade ngingacabanganga, usezabona ithuba lokuthi angasaphinda chade. Esethibona okungenzeka sibone kudilika imizi kumbe imishado eminingi.
Manje singabona yini abanye sebengasafuni imichado yonale esilungu sebefuna ukuthi bachadiswe ngesintu.
Singakubona lokho kusenzeka lami yimi nginje babugande mase ngishadile sekuthiwe hayi sengishadile hayi akwenza ukushada ngesintu uzoshada ngesikhiwa ngiye kuhulumende ngiyesayina lowo mshado mase kuhlalahlale sokuthiwa umshado awusebenzi ngoba kwaphambaniseka kulokho kwayenziwa nguhulumende. Ngizabona kungcono ukuthi kuzothiwa ngazenzela umshado wami wesintu and kusukela manje ngiyabona ukuthi sizabona abantu abaningi bengasaxekathekisi ukuyasayina emakhoti kumbe ukuyasayina ngaphansi kwahulumende ukuthi bashadile. Babone kungcono ukuthi bayenze nje ingxoxo zokulobolana balobolane bashadise emakhaya ngoba bengakwenza abantu lokuthi bashade ngesintu. Akwalekanga ukuthi bashade ngesintu, nxa bengashadela ngesintu bagcine bengaziboniwe ngaphansi ngaphansi kwendleko zokuthi betshone besiyashada kuhulumende kumbe ezinkantolo, abantu bazobona kungcono kulokho ukuthi ukuzishadela ngesintu akukho umuntu ozovuka usasethi khona hhayi umshado lowo awusasebenzi ngoba ushade kanje kanje. So umshado kahulumende ngawusiba le migomo lemibandela enjeni ukuthi namhlanje kuthatha isinqumo kusasa isinqumo sivuke sisithi lokhu akusebenzi, kuza kwenza sicabanga ukuthi sizishadele ngesintu silobolane sishadisane sidle inyama lamachakada, kuzaba sokungcono kakhulu ukuthi siye sayine ezinkantolo.
Lo ke ngunkosazana Victress Mathuthu olwela ilungelo labesifazane. Ukuphawulwa kwelitshe lesikhumbuzo sempi ebhubhu elupane ngolwesine kuchiye abanye belokhu bengunguna ngokungenela kukahulumende kulumkhosi. Ilitshe lesikhumbuzo lilotshwe igama likamongameli Emmerson Mnangagwa onguye ophawule lesi sikhumbuzo sempi yebutho lenkosi uLobhengula ele imbizo elaliholwa induna uMtshane Khumalo elalwisana lebutho labamhlophe elalikhokhelwa ngu-Allen Wilson ngomnyaka ka-1893. U-Ezra Chisasbanda ubesembuthanweni lo elupane ngolwesine wasethulela udaba olulandelayo.
Bekukhiwa kuhlatshelwa ezendulo kusakhiwo esephuphu Bethlehem Memorial Site elupane esabalenze Matheleni North, lapho bekuthe kwaqa iziphathamandla zikahulumende, inkokeli zomdabu, izakamizi labalondoloza imbali yamaNdebele ngesikhathi kuvulwa kusemthethweni isakhiwo lesi. Lindawo kulapho kwabulawa u-Allen Wilson labanye bakhe abangamashumi amathathu lane 34 ababezama ukuthumba inkosi uLobhengula ababemlandele kusukela intaba zinduna duzane lakobulawayo. Umnangagwa uthe indawo lapho kulele khona amaqhawe esizwe azama amandla wonke ukulwisana nabamhlophe abebefuna ukuhluthuna ilizwe. Uncome ibutho likaLobhengula ngokwenzakala ebhubhu duzane lomfula omkhulu uShangane.
Bravery of the Imbizo, I think, was not defeated, but it is defeated.
Umqhawe bebutho lembizo ibhiyozo elizibulisibo alizange linqotshwe kodwa lanqoba abelungu.
UMtshane Khumalo esizukulwane senduna kaLobhengula njalo seyinkokheli yenhlangano yezinduna wamukele isakhiwo lesi esithi imbali kakhokho wakhe iyamthunuka ngaphakathi. Ukhokho wakhe uMtshane Khumalo wakhokela imbizo eyabulala uWilson labanye bakhe.
Esikubongelayo ukuthi uhambo lwabo lwabhadalwa ngokuthi babeshula amakhiwa lalapho abaningi bakhuphela khona lapho.
Lanxa iningi linqoma isakhiwo sesigumbuzo lesi esakhiwe nguhulumende osebambe ihlalo sobuduna kulesi sigaba eluselupane, induna kaMabhikwa sola indlela kwenziwe ngayo njalo uthi imbali ayibhalonga ngokuqondileyo.
Abanye babhala betshelwa ngumuntu ozihambelayo. Hayi, siyayazi thina abanye sikhule kuqala kusese lemkhonto lapha ngamathambo esakhanya manje.
Umlobi olodumo wengwalo zembali yamaNdebele uMnumzana Phatisa Nyathi ulandisele uZulu ngokwenzakale ngosuku abamhlophe bezama ukuthumba uLobhengula kodwa behlulwa libutho likaLobhengula.
Akafikisa kumuDisemba 1893 akuthe ukuthi kuyasa yadubhala.
Kunabanye ababekubutho likaLobhengula abatshabalala ephuphu. Wayenduna intaba zinduna uNhlanhla Mangwendweni usola uhulumende ngokuzifaka kulolu daba.
Uhulumende uthole imvumo kubani ukuthinta amathambo abiza thina bo sonke nje emahlaba ezulu.
Kulombuthano bekulamalunga ezanupf labamabandla aphikisayo abagoqela unobhala jikelele welinye lamacele webandla le-Citizen Coalition for Change usenator Sengezo Tshabangu ochaza ngokuqhatheka kokuba kulo umbuthano.
Ukubuya kwami lapha ngizolandela inyawo zikaLobhengula. I represent the people of this region.
Amabutho abamhlophe ayilandela umzila ezama ukuthumba inkosi uLobhengula thuza lomfula omkhulu iShangane elupane. Lapho kubika uLobhengula wanyamalala wachiya ihathi lakhe elimhlophe lenqola yakhe. Imele iStudio 7 ingapha ePupu elupane eMatheleni North Province. Igama langu Ezra Chisasbanda.
Siyabonga Ezra Chisasbanda. Sizaliphawulela imbono yomkhokheli webandla le-MRP uMnumzana Mqondisi Moyo ngodaba lona lolu kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba oluzalandela ngesikhatshana. Ibandla elibusayelwa kule South Africa ele-ANC selihambise ibandla elitsha elemkhonto wesizwe kumbe i-MK emthethwandaba lisithi alibhalisanga igama lalo ngokusemthethweni. ibandla le-MK elikhokhelwa umnumzana Jacob Zuma libikwa lilosekelo olukhulu olusekubangele ukuthi ele-ANC lethuke. Uhanjiswa kwalo enkantolo kubangele abanye ukuthi bathi isimo sezombusazwe kwele South Africa sesifana xathu leseZimbabwe lapho amabandla aphikisayo athwaliswe gadalala ngelibusayo lisebenzisa imithethwandaba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo.
I-democracy isingaphansi kwenkulu ingcindezi ezweni le-South Africa ngoba okwenze konke lokhu ukuthi iqembu elibusayo lize ligcine lisiye kantolo kube nezizathu esisodwa nje kakhulukazi. Okokuqala, le party MK uma sibuka nje ukuthi ukuzalwa kwayo yaqalwa ukuzanywa ukuregister ngoJuly ngoAugust last year bahluleka kwakukhona okwakungalunganga emaphepheni okuzama ukuregister kwakuyiselwe emuva. Kwake bahamba bayalungisa lokho kwakuthiwa akukho akuqondanga. Babuyela-ke yafika iyamukelwa ngoSeptemba wakhona unyaka ophelile. Kodwa-ke iqembu elibusayo azange lize lithathe izinyathelo eyi-10. Sibona manje seyiqala ukuthi ithathe izinyathelo lapho lo wayengumongameli uJacob Zuma esesithi yena akazi ukuvotela i-ANC uzavotela i-MK Party. Kusho ukuthi esikubonayo ukuthi baqala lapho ukubona ukuthi bebebhekane nohlupho olukhulu olumangalisayo.
Isifundo bani esingasithola lapha nxa siqathanisa khona lokho okwenzakalayo eSouth Africa lokuyake kwenzakala eZimbabwe?
Isifundo esisitholayo babu Gandhi ukuthi iSouthern Africa yonkana isazake ibe ngaphansi kohlupho olukhulu lwala amaparty azithi angama-former liberation party. Sikhumbule nje ukuthi ensukaneni ezisanda kwedlula ayebaba nomhlangano lapha neFollows wona la ama-former liberation party lapha kade bedingi ida khona bethi amaqembu aphikisayo emazweni abo ngamaqembu atshotshozelwa yilaba ababemakolonayizile. Lokhu nje kukodwa kusengisela ukuthi kuningi iZimbabwe engathi isikufundisa amanye amazwe ukuthi baqhubeke bebusa noma bengasafuneki abantu bengasabathandi emazweni ngoba besebenzisa ukuthi bona yibona abalweli benkulule.
Lo-ke ngumnumzana Zenzo Nkomo ocubungula izombusazwe.
Lamlela ndwandwe,
lamlela ndwandwe, lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampa bafube.
Kwezemaphandleni, izakhamizi zezansi emaNdebeleni sezikhala ngentengo yenkomo ezithi iphansi kakhulu kulezi nsuku ngesikhathi iningi labafuyi lithengisa inkomo ukuze zingahlaselwa indlala njengalokhu okwenzeke nyakenye. Iningi lezakhamizi kulesi sigaba liphila ngokufuya lokuthengisa inkomo. Okuningi asikuzweni ku-Albert Ncube esetakaliyawa eGwanda.
Inkomo eziningi ebezizothengisa eTakaliyawa eGwanda South ngolwesibili kuliviki zibiselwe emakhaya ngemva kokuba abanini bazo bengavumelananga labathengayo ngentengo. Inkomo eziningi bezithengwa nge-R10 ikilogram elilodwa, okudala ukuthi inkomo ezilesisindo samakilogram angamakhulu amathathu zibize imali engange-R3,000. Sixhumane lomnumzana Obert Moyo oyeBhorabhora eMlambapheli othi isimo esikhona sizwisa usizi.
Ngoba uma uzafuya inkomo for 4 to 5 years uzothola i-R3,000, udlula phezu kwama-drought anzima, uyafida, wenzani, uyazithengela imithi, but uma usulethe shuwo ukuthi uzothengisa uthengisa 3,000. Sizorojwa emini kukhangele daylight abantu bethatha inkomo zethu bahambe nasale singela lutho.
Amazwi la asekelwe ngumnumzana Shepherd Mancaba owehalisuphi layo othi njengomfuyi kajabuli ngentengo yenkomo yalezi nsuku.
Thina esikufisayo ukubana kube le ntengo ethiwa isifuyo asithengwa ngemali ephansi kwenani elingaka. Lokhu abakusebenzisayo kokuthi willing seller le-willing buyer kwenza ukubana labo abaswelayo bawele bathengise izifuyo nentengo ephansi engasoze ibasize.
ngaphandle kwentengo yenkomo abafuyi bakhala njalo ngentengo yembuzi abathi layo iphansi kakhulu nangumnumzana Mthumayeli Sibanda owekafusi eKwanda South.
Sile challenge lapha ezifuyweni zethu enkulu kakhulu. Izifuyo sizifuya nzima, imbuzi, inkomo, kodwa uzathola ukuthi imbuzi nxa sesibuya lapha eShowa amabhaya yiwo asebuye sinika iprice, akusiphathi kuhle khonoko ngoba babe sebethenga imbuzi zethu ngama-300 rand. So imbuzi kwezinye indawo besiyazithengisa ngama-100 rand.
Usobhuku eMantulungundu kwa-16 eKwanda South, Mnumzana Admas Majaka uthi intengo le ifana lokuthi batshontshelwa izifuyo zabo libalele. Kungakho uthi kuyadingeka ukuthi uhulumende angenele.
As we have a government in Zimbabwe, kabafaka ilifu ukuthi emashweni abasenziwa. We are experiencing some daylight robbery.
Abathenga inkomo abaqoqela umsakazo weStudio 7 bathi ukwanda kwenkomo lokhu sekudala ukwehla kwentengo yenyama ngoba iningi kakhulu. Bathi njalo sithengiswa ngemali ephakathi kwamarandi angamashumi ayisithupha 60 rand kusiya ku-80 rand ikilogram linye. Nyakenye abafuyi kulesi sabelo balahlekelwa zinkomo ezifika inkulungwane ezinhlanu 5,000 ngenxa yendlala. Okungani kuhle kwezulu njalo lonyaka sekujiya abafuyi bedidekile engqondweni ngoba sekumele bathengise ezinye ukuze bathenge isikuba kungenani le ntengo yazo ephansi. Ngiyimele umsakazo weStudio 7 ngiseThakaliyawa eKwanda South, ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert, okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zikaSithandekile Mhlanga.
Lamhlanje weziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Patricia Chabalala, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Sicubungula udaba lokusilela kwamanzi edolobheni lakoBulawayo.
Udaba lobusuke sihlangana sise-Bulawayo Club laphana iBupra lama-stakeholders ashiyeneyo labe City Council. Kuluma ngalo esikhuluma ngokuthi akudikile ukuthi kube kuthenge ukuthi disaster ngoba vele crisis akunamanzi, amanzi awakho, njalo amanzi lawo mekho kuletha imikhuhlane, kudala imikhuhlane eminingi enjengesihudo, njalo kuletha ukuthi abantu omama babe nemisebenzi eminingi ukuyadinga amanzi ngokuphi. Saphuma futhi nokuthi hatshi phofi kuyakwenziwa wathi ezinye imethi eziphume emnasiba phana wathi ngangcono kunathe amanzi ekambi. Amanzi ekambi siwalibe kakhulu njengomphakathi wakoBulawayo esinika abanye yabe bekhona ukuthi ngezeke siwanathe ngoba asinashuwa ukuthi azahlandeleka yindlela eqondileyo njengoba kwesinye isikhathi kuwona lawo siwanathe khathesi behlula. Sase sithi kungcono nxa ungathatha amanzi lawa asetshenziswe kumandastri ukwenza izitina, ukwenzani ngoba amanzi lana abaphana
yebo belingabathembi labo abazingcwethi ukuthi bengawahlanza amanzi lawa asebenziseke.
Bakhona ke nezingcwethi ezisemasti, abantu abasemasti njengodokta Lale ukuthi amanzi lawa angahlanzwa siwanathe kumbe siwasebenzise. Imining convention thina sathiwa sala sibili kakhulu ngawo lawo manzi, sisala ngokuthi siyakwazi ukuthi angcole kanganani. Yonke into embi iphothela khona mphanama, abakhipha izisu baphothela khona mphanama, bonke nje amadimoni konke kwenzelwa khona phambi.
Izinqumo ezimqoka esingathi lizibophile emhlanganweni le yiziphi, kumbe hhayi kusaqhubeka ukuxoxisana ngalolu daba?
Hhayi kusaqhubeka ngezinqumo, kodwa okukhulu esikukhulumile ukuthi ngabe setshenze makungagejwa izibhorane kakhulu ngoba amanzi akhona phambi. Basigebheke izibhorane uhulumende nenhlanganiso thize ezingaphuma lokuthi zisidingeke ukuthi sigejele izibhorane kube lezibhorane kakhulu. Usakhangelela amalungu term wona lawo anjengolabo akifaya obanintawa zonke indawo lezane zingathi zilamanzi. Sathi thina ngangingena zigejwe izibhorane abantu babe lezibhorane zokuthi abantu bathole amanzi.
Uke wakhuluma ngodaba lwabesifazana lapha lamantombazana, yelubaphatha njani udaba lolu?
ukukhuluma kanje
khathi zobe ngizima labo amantombazana labo abafana sebethola konke labantu abadala kuyaliwa kubaphatha kabuhlungu ngoba nje lutho kuzivivi kumele zikhulume ngoba baphatheka kuba abantwana bachaya nezokuthasha ukuchayana behamba besiyadinga ezinye indawo vele kazilazihorane abangcono yilaba abake bethole indawo yabo besiforane eduze kodwa baphatheka kubi kakhulu abantwana ngoba lesikhathi sokufuna sokubala abasitholi ngoba sebetshona ngaphuma esikolo segijimele emanzini ikakhulu nje yona la amantombazana kulula ukuthi bahlukumezeke ngoba kusakhona ukuhlukumezeka kwabo behlukumezwa ngabesilisa
kodwa ikhansili iyasiza yini kumbe layo akukho okunye engakwenza sesikhangela ukuthi iyalethela yini abantu amanzi ukube besebenzisa ngensuku bevalele
hayi ikhansili ikhanye ithe izasiza kube into lezamakiosi lamabhawuza bathi bazabe bencedisa ngayona lenda indlela kusalungisisa ukuthi sithole amanzi
likhangelele kusasenjani ngodaba lwamanzi lolo elakho elokugcina
hayi thina sifuna ukuthi umsetyenze masinyane ngendaba yamanzi kune ukuthi umncediswane siyakwazi ukuthi izulu alikho njengalithi ngapha ukuthi mhlubulo walithi akulamanzi kodwa besikhangelele ukuthi ngokuchetsha bezezigokwane kazifakwe nxa bekhona abangafinncedisa ukuthi zifakwe kukhulumisane labo ngokuchetsha ngoba okucinayo ukuthi amanzi azabe sengasekho emadamu siyabe sesisengozini kakhulu sifuna ukuthi kufakwe izigokwane yonke indawo nje kube duze lokuthi umuntu omdala ngesalukwazi ufungumatshati yathatha ugembeni sezithathela amanzi ngesayitini
leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Patricia Chabalala isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
Siyabonga sithandekile le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC
Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba lichone lendaba sixoxa lomnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla le MRP
okwaqala ngiyakwamukela kuhlelo omnumzana
ninjani baba Chris Gande labalaleli
ungasitshela ukuthi lina njengebandla lithini ngenyathelo elithethwe nguhulumende elokuthi kufakwe isikhumbuzo sempi yebu
okwenziwe nguhulumende asikujabuleli njalo kasikuqakezeli izandla okokuqala sinanzelela ukuthi umsunguli wodaba lokukhunjulwa kwendaba yebhubhu kusukisele emuva khona le ngeminyaka yabo 2006-7-8 mangaphambanisi ngubaba uKhonti Mhlanga osowedlula emhlabeni makalale ngokuthula eyiqala lindaba sasikhona esibiza njengama stakeholders sikubhethu likazulu esitshela ngokuthi indawo yasepupu kumele iphakanyiswe layo ikhunjulwe njengezinye zezimbali sezimpi ezigocela obhekli of Gadadi obhekli of Lalaphansi obhekli yasempandeni ukwenzile ke okababa uMhlanga lanxa sasisitsho kuye ukuthi ngokuhamba kwesikhathi baba uMhlanga uhulumende wezanu PF uza kuthatha hela lolu hlelo kuyadanisa ukuthi uEmerson Mnangagwa uhlelo lolu kaluqali ngabo lonyaka sesimbona eqinisa ikhande siyakhona ngale belukhona iminyaka yonke ubaba uKhonti Mhlanga elwenza futhi njengesizalwane saselupane igovernment kayizange ilu recognize bayehluleka lokuhlonipha bakhulume ngaye ngoba nguye umsunguli walolu hambo embasola kakhulu ngabadala bakithi abagoqela obaba uPhathisa Nyathi labantu abanjengabo Peter Zwide Khumalo esibabone besemcimbinini nalawa kumbe ngithi lamakhumalo wonke jikelele ngoba bathatha umbulali besiyamhambisa endaweni okungamelanga ukuthi ngabe uyafinyelela indawo liyana simbona eseqamba amanga ekhuluma ngokuthi uyisemkhulu ukhokho wakhe okuthiwa ngumubengo mvengo wayekhona kumbutho kalobhengula abuya sitshela ukuthi wagcina ngama 1940s sebuyela kibo khona ngale lanxa isishona wayengasasazi yazi isindebele yena indaba ngama 1940s simuzwa ngembali yakhe lokuthi wabuyela esishoneni kodwa sitshelwa futhi ngakwena incele ukuthi wayelibutho ndikalo bhengula okusibonisa ukuthi mhlawumbe nxa eqinisile lokho ukuthi uthi wayevele ngasobutho wayeyinhloli ebuthweni likahulumeni likalo bhengula njengoba sikwazi ukuthi kubheki yasegadada eka 1893 amashona ngu-652 abuya ehamba lamakhiwa ezothengisa ezokulwa lamabutho kalo bhengula kuyabona ukuthi mhlawumbe nxa eqinisile kutsho ukuthi lo muntu wayeyispy wayengasombutho kalo bhengula ngoba ubuyela njani kwela kibe emashonaland ngemva kokuthi impi siphelile ngama 1940s lo bhengula sowanyamalala kudala kodwa ke ngawena imicele sithi imbali yamanga ngoba umnangagwa kudala beqamba amanga ngizahle ngithathe lesi sikhathi futhi ngikhulume ngokuthi nxa kuliqiniso lokhu u-Emerson Mnangagwa wabulalelana abantu bakithi ngeGugurahundi ngeminyaka 1983 to 1987 ngomnyaka 1984 ekhona ngale lupani wakhuluma ngokuthi abantu beMathabeleland bangamawu abafuna ukufakelwa iDTT
khona ukuthi umongameli Emerson Mnangagwa ebekhona akhokhele lombuthano njalo lesikhumbuzo lesi silocho igama lakhe likubone njani
akulabantu abathengisa isizwe njengabona laba abathethe uMnangagwa bengabantu bakithi bayamhambisa ebhubhu liyadanisa ngoba bayehluleka ukuhlala la phansi bamtshela iqiniso ukuthi eMathabeleland abantu bayakhala ngokuthathela umhlabathi wabo yibo o-Emerson Mnangagwa lamashona lokuthathela umnotho wethu wonke igolide lonke lisemathebeleland lokufundiselwa abantwana bethu ezikolo zethu ngabotisha besishone bayehluleka ukuhlala phansi bamtshele ukuthi abantu besindebeleni bakhala ngalolu cuku wena hulumende ka-Emerson Mnangagwa lezanu PF yakho elikwenzayo bayehluleka ukumtshela ukuthi Emerson Mnangagwa khona manje ukhuluma ngodaba lugugurahundi othi ufuna lulungiswe zinduna abantu abafuni ukuthi udaba lolungabe lulungiswa zinduna bafuna ukuthi bona wena njengombulali njengo-perpetrator ubotshwe njalo ukhulume iqiniso ukuthi wawukwenzelani kodwa sibabona bemthatha bemusa khona ngale njalo konke lokhu kuyabonisa nje ukuthi silabantu abangabathengisi abacabangela izisu zabo besehluleka ukucabangela isizwe
okokugcina ungavalelisa abalaleli
hayi ngiyabonga babu Chris Gande labalaleli libe lokuphila okuhle
lo ke bekungumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli wecele leMRP ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba asidibaneni njalo kuhlelo lunye ngeviki ezayo sikhathi sinye lilale Kuhlelo abaculi bethu liviki lomculi weRumba uBonwell Louis Moyo ehamba leqembu lakhe leGanyani Music bephethe isingle yabo entsha elesihloko esithi useLondon. Nangu ke uMoyo exoxa lo ntungameli inkomo weStudio 7.
Super vocalize, dobe za engineer. Hey. We stand the sun in the night of the moon. I was the king. We stand the sun in the night of the moon. I was the king.
Ngelele mbonga ithuba njalo babunkomo imbingelele nakubo bonke abalaleli beStudio 7 ngokuzalwana seCholothi endaweni yakoSkente umculo ngoqale 2020 la ngakhipha kona isingle track yami eyayisithi ungavumi ngabuya ngalandela ngakhipha eyinye futhi nginomunye umfowethu wasenkaya esiyezi abathungi ezabuya eyayisithi wena hlela nini ngabuya ngakhipha futhi eyinye ethi imambe emnyama so kwathi December ngase ngikhipha futhi eyinye eyayisithi uselandana
A abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
NgiseGoli. Ufisa ukuxhumana nami angithinta kule number ethi yona 0742420300. Ungangithinta lapho uyangithola kuma calls na ku WhatsApp.
Ubachiyela wapha amazwi abalandeli.
Ngiyabonga kakhulu ngoba nginokuthola uxhaso kulabo ingoma zami eziyabe zisezihamba zafinyelela kubo. Ngiyabonga ngithi bebambe kanjalo behlale besazi ukuthi kulo nyaka lokule album elizayo. Ngiyalubonga uxhaso lwabo. Ngiyabonga futhi lalabo abanikeza amandla ukuthi ngiqhubeke ngiye phambili. Ngithi inkosi ibusise.
Siyabonga ke Nkomo. Hayi, isikhathi sesidliwe uMangoye, asidibaneni ngekusasa sikhathi sinye. Igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7 p.m. kusvika na7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririma.